kulabantu abafika 400 abahlala ehotel emizini kukhona abanye abahlala kachana ngehotel labo futhi bafuna uncedo kodwa ke ama organizations amanengi sephumelela ukuthi ancedise izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha eChimanimani kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona iserious problem ukuthi ama lorries kakwanisi ukufika eChimanimani lapho ofuneka uncedo kodwa siyabonga ngoba aba lungisi imigwaqo bakhona kathesi bayasebenza so ngiyabona ukuthi maybe by beginning of next week kuzabe sokule indlela ezokuthi uncedo abantu bazalithola
uyacho umfundisi ukubana eChimanimani hotel lapho khona kugcinwe abantu abangu 400 uchilo njalo ukuthi abanye bakhatshana bona baba kachana bangaki bona
inamba yabo angiyazi owakathesi
kodwa incedo bani abalufunayo ngitsho lalaba abasehoteleni
bafuna ingubo ukudla abanye bafuna i-medical treatment kodwa lokhu bayakunikwa because i-hospital iseduzane nje
esibhedlela khona selike lafika
hayi angikafika esibhedlela
ngokuzwa kwakho unjani umumo kodwa
bakhona abantu abafuna uncedo bakhona sibili ngoba abanye base emavillage abo kabakakwanisi ukuthi bafike esibhedlela
bakhona abantu abalokhu bevalelwe lizulu ezindlini zabo ezintabeni abangakahlengwa
hayi okwakathesi ngiyabona abaningi sebephumile phandle